So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Ntulikazi 2022 ngoGaino Gumede. Endabeni zethu zanamhlanje,
thina lonyaka lapha eMine Entra into ezasincedayo ukuthi sihlangane lama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebha ewani.
Umbukiso wabakumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 obusile minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwecoronavirus uqalile namhlanje kobulawayo.
So kuyakumele abe edinga abantu bokusebenza nabo abangama mabandla azimelele wodwa esingathi ngama NGO kumbe ama organization ancedisayo eceleni.
Umunicipal weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uzulu usizo kwenzele impila kahle njengalokho abakhangelelwe ukukwenza. Inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshwane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. So waba kumsebenzi wokwemba oweMine Entra 2022 obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwecoronavirus uqalile namhlanje kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni kusasa ekuseni, njalo amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 abhalise ukuphatheka kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umbukiso weMine Entra uqalisile njengokuhlela kwethu namhlanje ngolwesithathu umhlazi majumi mabili. Uqalise kuhle kakhulu ngoba abukisa bavela ezindaweni ezishiyeneyo kumagumbi amanye elizwe bazile bazebukisa laba bangaphansi nje kwamakhulu amabili. Laba babukisi sikhangelele ukuthi uzaba ngumbukiso omuhle kakhulu ngoba kuze abantu abashiyeneyo abembayo bona ngokwabo abemining abezokulungisa abe-engineering labezokuthwala abe-transportation bonke laba basekela esikuthi ingoqo zomnotho we-mining esikuthi ngesilungu ngama-mining value chains. Siyathokoza kakhulu ngoba kulababukisa abatshiyeneyo abanye ngababukisa ama-services anjengama-financial products, abanye ngabathengisayo impahla zokuzivikela esithi protective clothing, abanye njalo ngabathengisayo into zokulungisa esithi equipment, mining equipment egoqela ama-mining companies amakhulu lama-mining companies amancane asafufusa. So sikhangelele ukuthi lumbukiso uzaqhubeka kuhle okwamalanga amathathu azayo.
UNdebele uqhubekele phambili esithi uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uzavula umbukiso kusasa ekuseni.
Kusasa ngokusemthethweni lumbukiso uzavulwa ngumongameli welizwe upresident E.T. Mnangagwa kusasa ekuseni. Sikhangelele ukuthi ngolwesihlanu kuza kuba le charity golf challenge ezakuba khona ebulawayo golf club ngezinye zezinto esizikhangele ihlelo esizikhangeleleyo sikhangelele ukuthi futhi zibambe minus federations akwale le confire ayo conference khona pha Zimbabwe International Exhibition Center ngolesihlanu njalo olufanayo. So hayi sithokoze kakhulu nge quality yombukiso.
Ongene umbukiso lamhlanje unkosikazi Jane Lusinga ongumembi ebubi emathebeleland north uncome umbukiso walonyaka.
Indaba yemtshina le ikhala ngathi ikhona sibili ikhona lapho ezanceda omama ngoba sesibhodile kwezinye indawo kwezinye inhlangothi njengawo i-SMEs umama usithembiso kulezinto eziningi ezezithembiswa omama kuthi omama sibili bengakhali nge-collateral sokusiba lenye indlela lapho ukuthi khona khona umama xa ile nkomo zakhe kuyaba isibambiso sakhe. Yinto le ekhulunywa umama usithembiso futhi ngobufakazi layo ngoba bengikhona ngalelo pane omama ayisiyeni phambili sazokuthi umama simncedise ukuthi sihambe ngezigaba ngezigaba kwenzela ukuthi into le njani iphumelele omama bathole imtshini.
Umnumzana Simba Chimanga oweZimbabwe Coal and Gas Mine ophatheka kuMine Entra 2022 uthi umbukiso uhamba kahle bakhangelele ukuba lamathuba amahle kwezamabhizimusi.
Thina lonyaka lapha eMine Entra into ezasinceda ukuthi sihlangane lama prospective customers ukuthi lathi sithole ukuthengisa amalahle esiwagebhayo ewandle. Hayi inkinga esibhekane lazo hayi izo zonke ezitholakala konke umuntu indaba ze forex ama exchange rates ukutshintsha kwawo so yikho kuphela so far.
Umbukiso oweMine Entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba oweMine Entra kobulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka eMine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Explore, Extract Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umansipala weHarare uthi ukusilela kwemali kanye lokuchiya umsebenzi kwabongi sekwenze ehluleke ukutholisa uZulu usizo kwezempila kahle njengalokho abakhangelelwe ukwenza. Uthi njalo uke wavala amanye amaklinika akhe nyakenye ngenxa yalolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe izolo edalela eParliament ngumqondisi ohlangothi lwezempila kahle khona kumunicipala uDr Prosper Chonzi ngesikhathi ephendula incwadi yezikhalazo eyaya kwethulwa kuleli dale ngabomanyano wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare yeCombined Harare Residents Association CRA. UDr Chonzi uthi umunicipala uyafisa kakhulu ukusiza umuntu wonke oya ezibhedlela zakhe ukuyadinga usizo kodwa akabalayo impahla eyanelayo ukukwenza lokho.
You cannot get a registered generalist to be booking a patient.
Asineke sathi yena lowo mongi munye obelethisayo kanye senza yonke into enguyeda yena ongafundelanga lowo msebenzi. Kunje kasilabo labo abawufundelayo. Bona labo abalutshwane silabo yibo esithi thina bayisebenzela emakliniki kodwa yibo njalo abathathwa ngabakwamanye amazwe.
Within the country, within the region and outside.
Abekra basa incwadi yabo yezikhalazo kumunicipala zokuthi abesifazane babelethela phandle kwamakliniki kanye lokuthi amanye akhona ayare evaliwe njalo lokuthi kwesinye isikhathi izisebenzi zikamunicipal ziyabe zifuna ukufumbathiswa ukuze zitholise lolo sizo abayabe beludinga kula maklinika. U-Dr. Jones uthi lawo maklinika abe valiwe kungenxa yokuthi umunicipal akalayo imali yokuhlawulela abongi abalobungcitshi bokubelethisa omama abayabe bezithwele. Wathi kunzima kakhulu lapha emaklinika kamunicipal othi abanye omama abayabe beye kulawo makliniki bayaphendukiswa emakhaya.
Inganelisa ukubona nje abambalwa ngoba laye uyadinwa. Awusoze wathi wena ngoba ungumongi ngakho kuzamela umele inani labantu elingaka abamaningi amathuba.
U-Dr. Jones ungezelele njalo esithi ukusilela kwemali kumunicipal sokwenze behluleke ukuqhatsha abanye abongi ukuze baqhube umsebenzi esithi lanxa benganelisa ukwenza lokho bayaphanga bachiye umsebenzi abongi laba besiya kwamanye amazwe loba ezibhedlela ezisebenza zizumele lapho abathi baphiwa khona iholo elingcono. Wathi lanxa umunicipal wabavumela ukuthi baqhatshe abongi abafika phose amakhulu amathathu 279 banelisa ukuqhatsha abangamachumi amathathu lasithupha kuphela 36 njengoba abongi bengasafuni ukusebenza ezibhedlela lemaklinika kamunicipal. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende agoqela umnumzana Joseph Chinotimba weZANU PF athi wona akukuhle lokho okwenzakalayo ukuthi omama babelethela phandle emagumeni amaklinika. U-Dr. Jones uthi bayazemukela izikhalazo zezakhamizi esithi kodwa lezi zikhalazo zikhomba kudubo olukhulu olusedolobheni leHarare okumele lulungisiswe nguye umunicipal kanye lohulumende. Uyakuvuma njalo ukuba khona kwemisebenzi yenkohlakalo njalo lokhu kwenzakala ngoba abongi bebalutshwana kodwa wathembisa ukuthi kuzothathwa amanyathelo ukukulungisisa lokho. Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Prudence Yanyani utshele iStudio 7 uthi ukhangelele ukuba umama wonke alutholiswe usizo lapho ethe waya eklinika kamunicipal kungakhathalekile le nkinga umunicipal ahlangana lazo. Esinye isiphathamandla enhlanganisweni yeCRA umnumzana Ruben Agili utshele iStudio 7 ukuthi lanxa umunicipal ebhekane le nkinga yokusilela kwemali kumele aqakathekise impila kahle yezakhamizi. Esithi bona labo abalutshwana abaqhatshiweyo kumele benze umsebenzi wabo ngemfanelo. Umnumzana Charles Nyoni esinye isakhamuzi njalo edolobheni leHarare engomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu ogoqelayo lezempila kahle upha umbono wakhe ngokunye kwalokho okungenziwa ngumunicipal ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle.
So kuyamele abe edinga abantu bokusebenza nabo abangamamabandla azimelele wodwa esingathi ngama-NGO kumbe ama-organization ancedisayo eceleni. Kodwa eqeda lapho uhulumende asuke ajike ebesesithi kabayenzi umsebenzi wabo babuya lapha ukuzobamba izinto ezombangazwe esetshintsha umthetho. Sikhangena nebhili abayikhuluma ngokwayo ephalamenti ekufuna ukuncindezela ama-NGO la ukuthi engabuye esebenze kodwa wona ayiwo asizayo uZulu kanye nokusiza iy'ngane zaseZimbabwe.
Umunicipal weHarare ulezibhedlela lamaklinika ezingamachumi amane lambili 42 njalo kumele abe labongi abedlula kancinyane inkulungwane 1152 kodwa okwamanje isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% kuphela sabongi yibo abasebenza kizo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu kumunicipal weHarare umnumzana Phakamile Moyo uthi umunicipal ubhekane lodubo lokusilela kwemali esithi okwamanje uthola isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini kuphela 40% semali okumele bayithole ngenyanga. Lapho izinto zihamba kakuhle umoyo uthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali esetshenziswa ehlangothini lwezempila kahle kumele ivele kuleyo ehlelelwa ukusetshenziswa ngumunicipal yebudget. Isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% ivele kumali ehlawulwa yizakhamuzi njalo esalayo ibisivelela kunhlanganiso ezisizayo. Uqhubekele phambili sithi uhulumende kumele alandele okumunyethwe yisisekelo sombuso sona esibetha ukuba isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% semali ehlelelwa ilizwe sebudget kube ngetholiswa omanispala esithi lokhu kulakho ukwehlisa inkinga zokusilela kwemali kubomanispala. Umoyo oqhubeke esithi umanispala ulenhlelo zokufuna ukwakha ezinye izibhedlela ezinkulu edolobheni ama district hospitals kodwa okwamanje engelayo imali yokukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ithi balutshwane abemaphandleni abayahlola ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll. Uhlelo lolu lusungulwe ngensonto mhlaka 17 njalo lugqitshwa mhlaka 26. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asasababhalisela ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwane yabo ibhalwe kuhle yini ku-voters roll. Ithi nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudotshwa kutsha kwendawo zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka 2023. IZEC ithi ngaphandle kokuya endaweni ezihleliweyo umuntu uyenelisa njalo ukuhlola imininingwane yakhe ngokuchaya ucingo ku *265# kumbe ngokuya ku website elekheli ethi bvrinspection.zec.org.zw. Isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi abaningi emakhaya basemnyameni
kunzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya zemaphandleni elupane kubonkayi kubotholotho lamanye amakhaya ngenhla emandebeleni abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba ngamaradio kumbe kusetshenziswa owhatsapp izincingo ngendlela zokuthi akula magagasi okutholisa imbiko. So kube nzima ukuthi abantu bakuzwisise beluzwisise lolu hlelo kukanti lalaba abafundisa abantu ngakho khona lokhu bahambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa ngapha kuyafundiswa ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenziwe madulo lokho abantu baqala bayafundiswa batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza lilungiselele ukuyahlolisa amabizweni kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi lenelise ukuhlolisa. So ngezindlela ngatho akulanto ehambayo balutshwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi empandulo ukuthi kulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende iSEC.
Yebo uyacho ukuthi kubolupane lasenkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolohlelo kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjani?
Emadolobheni balalo ulwazanyana engeke ngathi ukuthi balolwazi oludephileyo balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni lelupane ukhangele ugrowth point okunjengenkaya center kubotholotho center balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifana zonalezi kodwa esikunazelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho. Abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube le ndlela yokuthi baphiwe intshukuntshu batshelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho njalo futhi balenhlanhla abantu abasezinkomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini imbiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile abanye bayemukela. Lezinhlanganiso ezisebenza zodwa lanxa zingela ma-resources mbe yithi impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma villages kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi ziqoxe labantu zibatshele zibafundise ngokuqhakathika kokuyahlolisa amabizo.
Kubona abo abathi kabakubona ukuqhakatheka kwalolu hlelo ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqhakatheke kakhulu ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle, ubhaliwe ukhona kugwalo lokuvota, yikho kuzakwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyako ozayo sokuvotwa. Kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayini nokuvota kumbe nxa kufunyanwa ukuthi amabizo abo kawakho, bese besithi bese bezisola ukuthi bekelelani ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi. Ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwa ngakuhle, uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle kugwalo lokuvota okuzakwenza wenelise ukuthi uvote okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loNkosazana Nobuhle Veggie Ajiti, umqondisi wenhlanganiso enceda abantu abahlukumezekileyo kwele South Africa. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngisebenza as a humanitarian activist, kahle kahle ngilwela amalungelo abantu abavulnerable, ama groups nje avulnerable, akabantu abahlukumezekile, abantu ababuya phandle intandane, labo bonke nje abantu nje aba under ukuhlukunyezwa. Umsebenzi lami lapha eGoli. So ngivule organization abathi Nobuhle Veggie Foundation.
Yeah, akusitshela okuningi ngohlelo lolu.
I-organization le ngayivula after I'd seen ukuthi hey abantu abaningi like abaphathekanga kahle empilweni, ama rights ongithi amalungelo abantu abahlukumezekile awaphakanyiselwa phezulu. Ngase ngiqala ke ngasemvula ke inhlanganiso yami. Ngiqala inhlanganiso yami mainly bendlwela abomama ongathi labo baba abahlukunyezwayo kuma relationships. So benye umuntu ovuka phakathi kobusuku ngihamba siyalamula abantu laba abahlukumezanayo okunguye lo yabeshayo kumbe limele, ngibona ukuthi ngimhambisa ku place of safety. Uma kwehlule kwe place of safety ngigcine sengimgcina kwami, kodwa konke lokho bengikwenza ngelokhuzenini ngoncedo lwamaphoyisa. Then kwaya kwasokusiza ke i-lockdown. Wathi kune-lockdown ngasenanzelela ukuthi no, abantu abazohlupheka kakhulu ngabantu ababuya phandle during i-lockdown, because bekune-social relief aid eyalapha bebenikezana ukudla kulezi zalwane zalapha kuphela. Then laba ababuya phandle bebavalela phandle, yiyo yona i-government yalana. Ngasembona kubalulekile ukuthi hayi kamphakame lami nizame ukudingela abantu ababuya phandle ukudla. So yikho lapho engaqala khona inhlanganiso yami ukuthi ngingani ngiyayikhuphula ngesikhathi leso. Yikho lapho engadinga khona ama food parcels, ukudla kokudistributa during i-lockdown. Nangosizo lukabhudu Ezra Chisa Spanda, we managed ukunikeza ama-families adlula more than 20,000 lapha eJohannesburg phakathi nasemalokishini. So kwaya ngasenanzelela ukuthi hayi man, kulabantu futhi abahlala esitaradeni sibavalela phandle. Ngasengiqala ke ukubahlanganisela ngibaphekela ukudla la abahlala esitaradeni. Ukudla kwakhona bengikuthola ngokucela, bengijwayele ukuncengisa ebantwini emphila nabo ukuthi hawu uzibane ngicela ungithengele i-rice, kuzibane ngicela inkukhu yokupheka, kuzibane ngicela amafutha, bese ngihlanganisa sengiphekela abahlala esitaradeni. So ngasengikwanisa ukuphekela abahlala esitaradeni every week, bempheka every Wednesdays and every Sunday.
Uhlelo lolu uchova njani?
Ukuphekeleni kwabantu abahlala esitaradeni, I'll make sure ukuthi ngiyakhuluma nabo, ngiyaxoxa labo bhuti labo sisi labo abahlala esitaradeni. Then ngasenginanzelela ukuthi hawo akusizalwane zalapha kuphela ezihlala esitaradeni, baningi nabantu ababuya phandle abahlala esitaradeni, izizalwane zasezimbabwe uqobo, abemozambique, abelisuthu, abantu abaningi nje abahlala esitaradeni. So bebendilanda abanye bengicela ukuthi esiswami mina senzule impilo yasesitaradeni, kungaba njani ungihlanganisele ngibuyele ekhaya. So nami bembuyela kuFacebook, uma bona kuFacebook ngicela abantu ukuthi babangihlanganisele ngikwazi ukuthenga i-ticket umuntu ngimbuyisele ekhaya. So umsebenzi lo ngiwenze kakhulu lokubisela lo ufuna ukubuyela ekhaya, ngiwenze kakhulu. So last year I think emaposte kuFacebook kuphela embahambise embabuyisele emakhaya bafika 22, but kunabanye embasiza engacelanga usizo kuFacebook. Laba embaposta laba embayenzela konke embabuyisele ekhaya engacelanga usizo kuFacebook babe ngithole ngesikhathi sakhona ifoundation yami ithole ama-donation. So ngiyabe ngadinga ukuze umuntu ngize ngimposte or ngimcelele usizo, because lonke usizo lakhe lwabe lukhona, umuntu wayengimgeza kuphela azibuyelele ekhaya. So ngingathi last year kuphela kubo bonke embasizile babuyele ekhaya bafika 56.
Siyakuzwa kakhulu ke, singagqiba khona.
Ngisiza lo muntu onilandayo osehluphekile, onilanda anilanda umuntu ministeradeni imcela ukuthi ngicela ubuyele ekhaya. Hayi cha, ngisiza umuntu onilandayo kube onguye yena ocela usizo, abe nguye yena ocela usizo kimi, kwenzela ukuthi lanxa ngambuyisele ekhaya angazukisa sethi angithi wamfosi ukuthi ngibuyele ekhaya. So umuntu engangilanda ngicele I make sure ukuthi hayi ngiyamsiza imsuse kusimo lesa kuso sona. So mina ngokusebenza kwami ngenza kanje, abahlala esitaradeni uma beyisuke bangicela usizo lokubuyela kibe emakhaya, ngiyabahlanganisela imali yebus ticket, ngiqeda ngibahlanganisele impahla zokugqoka ukwenzela ukuthi bahambe nabo phela bebonakala uma bezongena ebhasini. Qeda ngibahlanganisele negrosa ukuthi bangafika ekhaya belengisiza ndaba belalapha abaqala khona. Igrosa yami is just nje ama-simple basics lava like abo 5 kg yeshukela, abo 10 kg yerayisi, impuphu nento ezifana nalokho. So I also follow up bangafika ekhaya, akusikho ukuthi uma sembagiwezi ibhasi kuphelile kimi nabo. Hayi cha, I follow up ukuthi bahambe njani, I follow up ukuthi ekhaya benza njani, badinga sizobani sebefikile khona apho ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Veji Ajiti ngumqondisi wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafa Svanda, uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli u-Emmerson Mnangagwa. Yena athi
sihambile sayacubungula ama-province ethu ang-10 eZimbabwe. Sifuna ukuthi sizwisisise i-state of political stability or instability. Sifuna ukuthi sizwisisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho. Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso. Sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics, abantu bayabotshwa, bayabulawa, bayacatshiswa, lithini? Ede sile mbuzo esihamba sibuza abantu at random, senza isurvey yethu. Abantu basiphe impumelo esingathi yiprojection elandelayo. Sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo ama-province wonke athe azavothela umthungameli we-CC u-Advocate Chamisa ozaba ebe yi-candidate ye-presidential candidate ngo-2023 nge-75% votes. Sababuza ukuthini ngama-National Assembly candidates, ama-members of parliament, bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC singavothela bani? Bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates, noma labo abazamela ama-MP ndawo izigaba zonke zelizwe, 72% baza votela ibandla le sisi kusitsho ukuthi ama MP eZimbabwe
kulekile ukulungisa umnotho. Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le CCC ibandla lezano PF lona lithi alila kuthandabuza ukuthi lizanqoba kulolu khetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ovalelisayo nguGaino Gumede. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.